VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Sithathele lithuba lokubonga u-Evans Mnika osinika indaba ngolimele sishona olamukela ku-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 Mabasa 2018 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresidenti wangkhona ekhanya edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elilamandla elingancengiyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe yeziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Ezingaziyo ukuthi yona vele ivele ihloseni ngoba isitshengisa itshengiseli vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibhizinisi kumbe ivulelwe bani, mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha. Ngoba thina nxa sithi siyayikhangela, siyayikhangelisisa, siyayicubungulisisa, lokho kufanana nje akula mahluko khona njalo akuzwisiseki lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizinisi asebenze kahle, njengalokho kukhulunywa ngumongameli welizwe emkhankasweni wakhe othi iZimbabwe is open for business. Njalo-ke lamhla uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukadokotela Martin Luther King owayedume ngokulwela ilungelo likaZulu njalo wathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhuga osomabhizimusi bakulelo lizwe kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhlangane lenhloko kahulumende leChina uMnumzana Li Hehiang kanye leziphathamandla zekampani elungisa umakhalekhukhwini eHuawei. Inkampani le iphe uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000 ezakuya esikhwameni sikamongameli esiphathisa abafundi abaswelayo esepresidential scholarship. Izolo ulobelane izivumelwano ezithile lohulumende weChina eziphathelane lokuthengiselana kanye lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Kodwa incwadi ehlaziya izombusazo uDr. Nkululeko Sibanda uthi okwenziwa nguMnangagwa yikuthengisa ilizwe leZimbabwe lenotho yalo emaChayineni.
Yikukhohlisana lokho nxa kuyikuthi kukhona ocabanga ukuthi iy'nhambo zikapresident uMnangagwa zikhona ezingakukhipha, ngoba baziyo ngenhlelo langokwenziwa kwezivumelwano phakathi kwamazwe. Bayazi ukuthi nxa ilizwe elinjengeZimbabwe umkhonomi uwile njalo upresident wangkhona ekhanya ecela kakhulu edubekile, izivumelwano ezanda ukwenzakala izivumelwano eziyabe zithuthukisa ilizwe eliphakemeyo elilamandla elingancengiyo. Nxa upresident welizwe ehamba ethwele ibhakede esithi udinga uncedo, wande ukuphenduka ethwele inyosi ezilumayo ezingelalo uluju. Yikho lokho okuzenzakala, lokhu sekwenzakala emazweni amaningi kakhulu, aboSierra Leone, Guinea, labo Liberia, amazwe afanana abe labo hulumende, ikakhulu abalamabutho phakathi abasuke bagijima basabala umhlaba wonke bethengisa amazwe abo, bethengisa le mpahla yelizwe. Yikho lokho okwenziwa ngupresident Mnangagwa. Angithi liyabona ukuthi ungakhangela izivumelwano zabo zonke, azikho isivumelwano esithi inkampani yeZimbabwe iza kuyathengisa okuthize kwele China kumbe izakwenza okuthize kwele China. Kuthiwa amankampani eChina yiwo azabuya kweZimbabwe. Nxa amankampani esiya kwelinye lizwe alanda ukuyahuquluza hathi kuyalinothisa, yikho lokho kufanele sikunanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bavalwa amehlo lisabale lilanga likhangele. UPresident Mnangagwa udlalisa imali ngokuye China njalo esuka khona lusizabe sesilahle omnye umnotho kakhulu ngezivumelwano zakhe lezi ezingayindawo.
Bathi ukuhlupheka ngamanyala Dokotela Sibanda, mhlawumbe uMnangagwa secina evuma yonke into, ethatha yonke into nje ngoba zamanje ukuthi umnotho weZimbabwe uvuke.
ucho kahle ubuyanga ngamanyala njalo ubuyanga bulandelo obunye angazame kanjani uPresident Mnangagwa mhlawumbe akenzanga ifundo ezincanyazanyane zeuqaleni ezomkhono omuntu umkhono wakhiwa njani umkhono mikawaze wakhiwa ngokucela lokugijimela kwamanye amazwe
lo ke uDr. Nkululeko Sibande ocubungula ezombusazwe exoxa lontungameli inkomo esebilithane Abantu abaningi baveza imibono ehlukileyo ngezivumelwano ezenziwa nguhulumende weZimbabwe leChina lezi ezilotshwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa abanye besithi kumele izihlolisiswe ukuze zingachiyi ilizwe libulawa izikwelede abanye njalo bezisekela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanengi bathi nxa izimali ezivela kwamabhizimusi aseChina izanceda ukuthuthukisa ilizwe kazibuye kodwa kumele kuhlolwe izivumelwano lezi ukuze zingabulali ilizwe ngokulishiya selisezikweledeni ezingabhadakekiyo. Osakhulayo uSilethemba Bhebhe uthe kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya segijima esiyadinga imali eChina yena engelamaviki ethule amabizo abekwele China amaningi abaphumise imali eZimbabwe kungekho emthethweni.
Akulasuka ngesidi, akulamaviki amathathu adlileyo besikhangelene le list ayikhiphayo futhi yena uMnangagwa esithi ama China atshontsha imali lokuthini thini. Namhla futhi ngiyogijimele kuwama China angkhona ukuyosayina ama-deals angkhona. Akula reality ukuthi angakholeka ukuthi kule nto esizabenefitha kiyo. Otherwise ekukhanyeni kwangkhona nje kutshontsha futhi imali. Kukhona asebekukhangelele emalini zangkhona zenizo. Akula dileli khona yinje. Ndlela yokutshontsha imali futhi.
Umnumzana Kenneth Nkomo uthe izivumelwano lezi zilungile sibili kodwa ufisa ukuthi inotho le ezaba khona bencedane labamaChina ikhanye kuzulu wonke hatshi okwakusenziwa ngoye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Izivumelwano zenotho phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina sizamukele kakhulu. Njengoba silethemba lokuthi zizoletha usekelo kumakampani amaningi aweZimbabwe adinga usekelo lwemali ukuba ama-industrial aqalise ukusebenza. Kodwa sikhangelele ukuthi kungabi ludaba oluphela ekukhulumeni kuphela. Sikhangelele ukuba kutshintshe inotho yeZimbabwe hayi okwenzakala phakathi komongameli uMugabe lo Jinping ngo-2015 lapho abavumelana izivumelwano zenotho ezifanana nalezi. Kodwa kufika namuhla akula lutho oseluke lwayenzakala.
Engcitshi yezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe uMnangagwa selezivumelwano eziningi kakhulu athi zizathuthukisa umnotho welizwe kusukela lapho egcotshwa ukuba ngumongameli kodwa inguquko olethwa yilezi kayikabonakali. Akubonayo uthi uMnangagwa akadingi mali yokuthuthukisa umnotho welizwe kuphela kodwa loncedo lokuqhuba ukhetho lolonyaka ukuze iZANU-PF inqobe.
Elokwenza kuPresident Mnangagwa kathesi lokhu kuyafana lokwakusenziwa ngumgabe ngoba ukuhamba nje esiyasayina amaphepha angatsho lutho kasuze elithi imali elizweni lapha eZimbabwe. Siyabona ukuthi kusukela kuDisemba isayina amaphepha amaningi kakhulu, isayina amaphepha amaningi kakhulu kodwa lakathesi imali emabhanga kulokhu kungela singakakhangeli izinto zilokho zisimakali kumkhono welizwe. Kodwa sikwazi ukuthi uMnangagwa kahambelanga ukuyenza kwezimali eChina. Siyambona uhambele khona ngale ukuthi edinga usekelo lwemali eChina lokuthi bebelapha benze irisponse ukhetho lwabo bewine njengeZANU-PF.
UThembani Dube naye uthi izivumelwano lezi azintshintshi iZimbabwe njengoba kwakuvele kukhona ngezikhathi zikaMugabe.
Into yama mega deals kasonto esiyiqalisa izolo siyiqalise lo Mugabe esasekhona esikhundleni. So ukuthi whether yinto emqoka kumbe yinto ezaphungufa nje ifadalale njengokuthi kwenzeke njani ngesikhathi sikaMugabe kasikwazi. Kodwa ngingazi ukuthi ngoba lonke kulama mega deals esawasayinayo uMugabe esasekhona, what happened to them? Asikwazi lanamuhla. And whether sokungathula ukuthi khona mhlawumbe leyi izindlela nje yokudinga i-political mileage. Ama-mega deals asayinayo azabhadalwa njani kumbe azabhadalwa ngubani? Ngoba those are the details angekhoyo ama-details esiwadingayo.
Ukulumende ubikwa elubalane izivumelana namakampani akwele China alungisa imichina yokwemba emigodini lokulima azazotshala imali engangezigidi ezingamakhulu amahlanu amadola 500 million eZimbabwe. Abakhonona ngalezi zivumelano bathi ababoni ukuthi uMnangagwa zizaletha inguquko nanku ezaziswa ngumongameli uRobert Mugabe aziphumelelanga. Umnumzana Mnangagwa okwakhathesi useChina lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umongameli Xi Jinping okwamalanga amahlanu bexoxa ngendlela amazwe abo angancedana ukuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana nezomnotho. Ngimele S27 ngiseHarare, Newkip from Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi iZimbabwe ayikavuleki ukuze amabhizimusi asebenze kahle njengalokho okukhulunywa ngumongameli welizwe. Lokhu kuphume emhlanganeni wokuthapha imibono kaZulu ngokuphathelane lomthetho obunjwayo ojonge ukuguqula ukusebenza kwamabhizimusi eZimbabwe owenzelwe koBulawayo lamhlanje. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe yikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho eJustice Legal and Parliamentary Affairs ngenhloso yokuzwa imibono yabantu ngomthetho lo osekubunjweni ngoba okhona usumdala kakhulu wabunjwa ngomnyaka ka-1951 owe Companies Act. Omutsha owe Public Companies and Other Business Entities Bill uqale ukuqoqwa nyakenye kodwa awukadluli edale lephalamende. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga uthe ibill le ikhangele ukuguqula umthetho omdala ukuze amakhampani asebenze kuhle.
Ibill leli likhangele ukuthi ngoba sizama ukuthi sikhangele ukuthi nxa sizakuba lamakhampani asebenzayo, amakhampani lawo kumele asebenze njani. Singayenza njani ukuthi izinto zibe lula ukuthi manxa umuntu efuna ukuvula ikhampani amalanga okuvula lokho kuyabe kumele ukufake ukuthi kuthiwa ikhampani sivulekile yini. So sizama ukukhangela ukuthi sitshintshe njani umomo wokuthi izinto zibe lula ukuthi abantu bavule amakhampani ngoba amakhampani wayenza ukuthi ilizwe liphumelele. Kodwa sifuna ukukhangela njalo ukuthi lanxa sisithi abantu abalemali ngababuye bazevula amakhampani kumele njalo sibagcine bona laba bantu. Kumele sibagcine abona laba abantu ababe besebenza emakhampani ukuthi bangahlukuluzwa, ukuthi bangadlela izimali zabo. Siyakwazi ukuthi abaningi amakhampani zabantu nxa besebenza kumakhampani kwesinye isikhathi bagcina vele bona sebenjani sebengasa ikhampani kwesinye isikhathi kungathiwa khona ikhampani sibrokile. Uyabona ukuthi abantu abadubekayo abaningi ayisibona laba ababe ngama-owners amakhampani kwesinye isikhathi labana kade besebenza kumakhampani. So umthetho lo uzama ukuthi ukhangele ukuthi yebo sifuna ukuthi amakhampani avule kodwa sifuna njalo ukuthi abantu abasebenzayo kumakhampani lawo bahlale kuhle bangahlukuluzwa.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa usole indlela abephalamende abaqhuba ngayo imhlangano lo ethi bayabalekela abantu ngokwenza imhlangano le ibe khatshana labo.
Ama-parliamentary portfolios la mayebuya koBulawayo basuka bengane bayabalekela abantu kwesikhathi bajale ukuba semaceleni kakhulu kwesikhathi beyabendana njengeminyela. So ungakhangela i-participation yabantu akoBulawayo sebele iba solo kuma-bills lawo esebe siwakhuluma ngenxa yokuthi ababalande and abalethi ama-bills lawo ukuthi ezoxoxiswa endaweni ezi-central ukuthi onke umuntu afinyelele ukuthi abe khona lapho. But ma ngikhangeleni oyokukhulunya namhlanje I think okunye kwangikhona kungaba kuhle sikhangele njengendaba ze-protection yama-minority shareholders. Ngibone ngani yinto engabanhle sibili ukuthi kubhilile kumbe ku-amendment nale kade xoxisana ngayo ma kungapaswa into enjalo kungaletha enye inguquko kuma-minority shareholders. Njalo okunye esingafisa ukuthi ngabe kungaba khona kakhulu sikhangele ukuthi ama-company especially esiba influential especially into ezingama election ngokuvala bethini kusafa ama workers isifiso ukuthi abantu ama workers ngaba protected kanjani konke khona okungama ungakhangela ngoba sibona ngoba into enhle kakhulu
esinye isakhamuzi umnumzana Khulumani Ndlovu uthi umthetho lo awucaci ukuthi uvulela amathuba okusungula amabhizinisi eZimbabwe na kumbe abavela phandle kwelizwe
hayibo ibhili yabo leyi ivele ifuna abantu abafundileyo kakhulu ngoba ayizwisise ungazizama ukuyibala ukhangele njani ezingaziyo ukuthi yona vele ivele ihloseni ngoba isitshengisa itshengisele vele ukuthi iZimbabwe yakhona ivulelwe ibusiness kumbe ivulelwe bani mhlawumbe wenzela abantu abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bebuye bezongena lapha ngoba thina nxa sithi siyayikhangela siyayikhangelisise siyayicubungulisisa lokho kufanana nje akula mahluko khona njalo akuzwisiseki lokhu singathi kungabe ku-too technical vele for abantu abaningi abenza amabhizinisi lapha mhlawumbe vele ulungisela abantu bangaphandle kwelizwe hathi thina
umhlangano lo ubulabantu abalutshwana kakhulu njalo wenzelwe ehoteleni ephandle kwedolobho okudinga ukuthi uZulu agade kabili ukuthi ayefika khona okunye okuza kwenziwa ngumthetho lo yikufaka amakhampani wonke abhaliswayo egwalweni oluzahlala esigcingini secomputer i-electronic registry kanye lokuchaza kabanzi umsebenzi wenkokeli zamakhampani kanye lamaboard kanye lokuvikela amalungelo abantu abafake izimali emakhampanini lawo Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Lingakhohlwa iStudio 7 uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje. Uhlelo lwethu lwezizalwane ezeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngemizamo yokuthi abantu abahlala emazweni babuyele kweleZimbabwe. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithende ifungweni lingenelani uhlelo. Lalele kumsakazo we Studio 7 Air Voice of America esakaza ise Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafishane. ELeShayina libike ngamanyathelo okwethula iziqondiso zokuhlawulisa imithelo empahleni ebiza amabhiliyoni engamashumi amahlano amadola. 50 billion dollars elungiswa kwelemelika iphindisela iziqondiso ezifanayo ezithelelwe impahla elungiswa kulelozwe ethengiselwa emkambo yemelika. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lezamalungelo labathuthela kwamanye amazwe zakwele Thailand zikhala ngokuthi ele Myanmar zibeka imigoqo eminingi kuzizalwane zakwele Thailand ezizama ukuthulethela kulelo lizwe ukuze zithole ingwalo zokuhlala lokusebenza okusemthethweni. Namhlanje uZulu waseMelika unanza usuku lokubulawa kukaDokotela Martin Luther King Jr. owayedume kakhulu ngokulwela ilungelo labensundu njalo owathola isicoco seNobel Peace Prize. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Martin Luther King wazalwa ngomnyaka ka-1929 njalo owayengumfundisi wenza izifundo zobufundisi ekolijini leBoston University ngomnyaka ka-1953. Wathi ephutha izifundo lezi, wahle waqalisa umkankaso wokulwisana lokubandlululwa kwabantu abansundu kwaze kwafika isikhathi sokuthi kukhahlanyezwe unkosazana Rosa Parks owala ukusukumela umuntu omhlophe ebhasini eMontgomery endaweni ye-Alabama. UMartin Luther King wathukana labamhlophe kwaze kwafika isikhathi lapho waqoqa khona ukutshengisela emigwaqweni kwabantu abaningi okumangalisayo besola inketabejabi. Uhulumende weMelika wagcina eguqula imithetho yokubandlulula abantu abansundu kulandela izenzo zakhe. Wadutshulwa nguJames L. Ray owayelobandlululo olumangalisayo. Ake sizwe okunye okwethulwa nguDr. Martin Luther King.
We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountain top.
Sibhekane lobuzima lapha obumangalisayo. Sengivela entabeni. Njengomuntu wonke emhlabeni wonke jikelele, ngifisa ukuphila impilo ende. Kodwa okwamanje angisela ndaba lakho konke lokho.
I just want to do God's will, and He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you.
Kumele ngenze intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ondume entabeni. Sesizafika lapho okumele siye khona. Kodwa mina ngilakho ukuthi ngingafiki lani lapho esiya khona. Kodwa ke engibonayo ukuthi sesiyafika lapho esiya khona. Umnumzana Vukani Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, utshele iStudio 7 ukuthi kumele imisebenzi kaKing iqhubekele phambili.
Lilanga nje okumele ukuthi abantu silikhumbule, sikhumbulele imisebenzi owayenzayo uDr. Martin Luther King, esingathi kumbe singathi yi-calling yakhe, esingakufaka thina sithi akumelanga sithi pull back ekwenzeni izinto esibizelwe khona our calling. Kumele siqhubeke ngayo. So mina nxa likhumbulilwa ngalamhla ngibona indoda eyama ngalokho ayikubeliever. Khathesi umumo khona khathesi lapha eMelika kukhanya ingane izinto sezibuyele emuva. Ngezinye indlela ubuhle bangikhona into esingayibona kuyo yikuthi ziyatshengisela ukuthi izinto zimi nga kulokuthi kwenzakala ingana izinto zisensithe kodwa kukhanya ingane seziphumele egcekeni, seziphume egcekeni ukuthi amantu sibone how no into zimi ngalindle. Then umbuzo shusiba yilo even wabuzwa nguKennedy, uPresident Kennedy, wathi not what the country can do for you but what you can do for the country. Kuyini esingakwenza? UMartin Luther King yena wama wenza something for the country.
Siphinde njalo saxoxa lo mpostoli Midian Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Sinjenje sigcwele phandle kwelizwe leZimbabwe sisuswe yikwehluleka ukuthola ilungelo lethu ngendaba zemisebenzi, ngendaba zokubhekwa nguhulumende, ngendaba zokuthi sanelisi ukuzenzela izinto sisupport imuli zethu. Okulokhu kusenzeka yilokho esingathi thina yikuhlukuluzwa kwabantu abamnyama ngabantu abamnyama. Abantu abathi bona balwimpi ukuthi bakhulule abantu babe bakhulula ecindezelweni, kodwa namuhla yibo asebehleli njengabacindezela.
Kodwa ke umnumzana Efort Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kungamanga ukuthi ibandla leZANU-PF lincindezela abantu eZimbabwe.
Ukuthi kwezinye izinto abantu siyazincindezela thina ngokwethu, noma kungaphi lapho okulo mbuso kungaze kube ngaphi, abaswelakali abasolayo. Ungaze wenzeni okuhle, into yokusola yavele yabakhona, yikho kuthiwa umuntu uyasola. So uyabaxolela ngoba abanye kabazi, umuntu uyabe senza engananzeleli ukuthi akwenzayo akuright.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami ngoGibbs Dube.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Barubenyathwa namhlanje usungule umkhankaso wokuhlabisa amankazana asakhulayo ijekiseni lokwenqabela kumemetheka kwegcikwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane womlomo wesibeletho eye-human papilloma virus. Esungula umkhankaso lo eHarare, uParirenyathwa uthe bakhangelele ukuhlaba amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelishumi lelishumi lane 14 years. Uthe na umkhankaso lo uzaqala mhla ka 14 uyephela mhla ka 18 ngenyanga ezayo. UParirenyathwa uthe bakhangelele uhlaba amantombazana afika phose isigidi esisodwa 800,000 njalo bazathumela abezempilakahle ukuyahlaba amantombazana esezikolo. Igciwane le-human papilloma virus libangela umkhuhlane we-cervix cancer njalo ukuhlala amantombazana engakayi emacansini kwenqabela lomkhuhlane. Ngontungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lodokotela Mpumelelo Sibanda, yena othi uqakathekile kakhulu ijekiseni leyi.
Injekiseni le iyenzelwa kunjengokuthi umuntu nxa ubona inja, but inja yakhona ingumgaxa. Nxa uyibona ngangakhathani ubona engathi yinja, unjengokuthi umzimba nqa ubona i-virus le introduce emzimbeni yabibona ngathi i-virus ye-HPV but yona i-virus engasabhova but in the same way ikuyenza amasosha omzimba azakwanisa-ke uku-attacka i-HPV nxa yona ibuyile ngokwayo.
Ngamanye amazwi dokotela, i-human papilloma virus umuntu uyayithola ngokuya emacansini, ingatholwa njalo yiloba ngubani ongumama?
Yes. So kwabonakala ukuthi omama bonke empilweni zabo baba exposed at some point in their sexual life.
Asebehambe emacansini bona bayenqabela njani i-virus le?
I-virus le nxa sebeza bahambe emacansini, unfortunately iningi labo babe sebelalo i-HPV le. But okwatholakala okwenzakala yikuthi yona ukuze icine ikhozele imvukuzane yomlomo wesibeletho iyathatha isikhathi eside, ingathatha from 10 to 20 years isemuntwini kodwa ingakakhozele imvukuzane yomlomo wesibeletho. So kuyakwaniseka-ke ukuyenzwa different tests okukhangela umlomo wesibeletho ukuthi ulohlupho yini. So la siwathi ngama-screening tests, kule ejwayelekileyo yi-pap smear, kube sekusika leyinye ethiwa yi-visual inspection of the cervix applies i-aseptic acid. Kungayenzwa khonokhu lokunye sikuthi okungamaqanda okungamabala okuba khona emlonyeni wesibeletho, nxa kukhona kuyakwanisa ukuthi kuhwaye kumbe kuqandise before kungakabi yimvukuzane yomlomo wesibeletho.
UDokotela Mpumelelo Sibanda usebenza kwesinye isibhedlela sakoBulawayo. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Idale le-Standing Committee elebandla le-MDCT lihlangene eHarare lamhlanje likhulumisana ngenguquko elithi kumele yenziwe emthethweni ephathelane lokuqhutshwa kukhetho kungakenziwa ukhetho lwalonyaka. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izatshengisela eHarare kusasa phezu kwendlela uhulumende aqoba ngayo ukhetho. Njenge-MDCT, inhlanganiso le ithi kunenge kumele kuguqulwe nguhulumende phambilini kokhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo wachazisa okuningi ngomhlangano wabo lenguquko abafuna yenziwe.
Njengoba sizaya ngokukhetho kulama-ballot papers azalotshwa, sifuna ukwakwazi ukuthi iphepha langikhona lithengwa ngaphi, umaloba ngubani, njalo nxase eselotshiwa agcina ngaphi, njalo ama-ballot analawa alotshiweyo mangaki singakayi kukhetho. Njalo sakhangela futhi lodaba le-voters roll. Sonke siyazi ukuthi sisiya kukhetho laphana sasebenzisa izithupha nama-passport. Nxase sisenza lokhu ngesilungu sithi i-audit ye-voters roll, sabe sesikhangela ukuthi yebo naye abantu bahamba bayavota, kodwa okuqakathekileyo kuyarejista. Okuqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi siphiwe ubufakazi ukuthi abantu abalezithupha eZimbabwe yibaphi, abantu abanama-passport eZimbabwe yibaphi. Bese sithatha lobu bufakazi, bese sithatha i-voters roll, sesikhangelisisa ukuthi yebo naye isithupha lesi sikhona sibili wasithatha, njalo lo muntu warejista. Kumbe ngasengithi isithupha ingasikhangele sibone isithupha esisiphiweyo lomarejista kungahambelani, yikokuthi sibone ukuthi kule doti yini ekhona kuvoters roll leyo okumele ikhitshwe yiveki. Okunye sikukhangelileyo futhi yikuthi izisebenzi zeveki ngamasotsha abebutho. So sile nkinga lakho ukuthi kanti nxa ibutho selingene kuveki, so kusitsho ukuthi izani yelokhu incedisa isebenzisa ibutho ukuthi bantshontshe ukhetho.
Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imema uzulu weZimbabwe ukuthi azetshengisela eHarare kusasa phezu kwendaba yonaleyo eyokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho. Liza kuba ingxenye yalokhu kutshengisela na njengoba lani likhala ngento efana?
I-Crisis in Zimbabwe Coalition sikhaya elihlombe ngoba bakhala inyembezi ezifanana lezethu ezenguquko ukuthi sekukhetho. Ngethemba ukuthi abalandeli bethu eHarare bazabaxhasa ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi sebediniwe ikuqanjela amanga libandla lezani.
UNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT limuzwe lapho ikhuluma lontungameli Nkomo weStudio 7. isikhathi sethu asavuma ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke ngemhlangano yakhe leziphathamandla zakwele China namhlanje kuhambo lwakhe lokuhugwa osomabhizimusi bakulelo kanye lohulumende ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Izakhamizi zakubulawayo zithi iZimbabwe ayikavuli ukuze amabhizimusi asebenze kahle. KuZimbabwe is open for business. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.